lohlelo kahulumende wezamphilo usenze inyanga ezimbalwa mhlawumbe umnyaka sibe lapho uhulumende ahamba khona ngesilokishi ngelokishi edrila izibhorane ukwenzela ukuthi abantu bethole amanzi ahlanzekileyo. Njengoba sazi ukuthi lapha kobulawa sehlupho lamanzi usunesikhathi eside kakhulu, iminyaka eminingi kakhulu, kungacaci futhi ukuthi usithi council wethu usicabangelani umuntu umzamo bani alayo ukuthi lolo dubo lwamanzi luphele. So sikhangela ukuthi luzaphathisa kakhulu leli hlelo lokufaka izibhorane emalokishini ethu. Njengoba usazi ukuthi sikhangelane lo mkhuhlane lwe-cholera osimemetheke elizweni, sizwele ngale kubo wonke ngalo. So sikhangela ukuthi kuqakathekile ukuthi abantu bebe lamanzi okugezisa ama-toilets abo, lokugeza izandla, lokunatha. So sikhangela ukuthi hayi uhlelo luzaphathisa kakhulu especially sikhangelane nenhlupho ezinjalo.
Sixoxe labanye abathi ukugejwa kwezibholane kubuyisela abantu emuva, engani sebesemaphandleni bona besemadolobheni. Ungathini ngalokho?
Ukuthi nje abantu bathanda ukusola, ukuswela kuphela. Into ingazi kuhle njani zilungenzwe nguhulumende wezamaPF, abantu bathanda ukusola. Abantu kumele bemenzele ukuthi udubo lwamanzi lapha kobulawa umlando we-City Council, but uhulumende wezamaPF ubone ukuqakathekile ukuthi angeyekela abantu bezimbabwe besifa ngesizathu sokuthi amanzi i-responsibility ye-City Council. Babona kufanele ukuthi bengenele bezoncedisa u-City Council wakobulawa, bezoncedisa umphakathi wakobulawayo. So lokho kusolayo kunjalo, abantu nje bajwayele ukusola. Unika imizekeliso ukuthi umuntu ungazi umnika amaqanda amabili, elinye uliboyilile, elinye olifrayile. Uyaqasa ukuthi ukuthi lelo oliboyilileyo ngaye lolifrayile ngaye olibhoyilile. Akasezusela into yokukhuluma, but siyakubongela kakhulu ukuthi hayi, izibhorane sezikhona, sibehluphana manje nto abantu amanzi bayawathanda. Lezi inhlanganiso lezi ezepolitiki ezi-opposa nezamaPF ngazi enza into enhle njani, baya-opposa. Kodwa abantu bakobulawa bayalithakazelela lolu hlelo because abantu sebethola amanzi. Kunjalo uhulumende seyenza imizamo yakhe layo, sedrile amabhora lo City Council la kumbe izakhamizi ezile capacity kumbe ngathi inhlangahlanganiso ezisebenza ezamabhizimusi abasebenza ezigabeni zona lezo, labo kungcono lakho befaka amasola khonaphana so that abantu bethole amanzi. Angiyali sibili akumelanga abantu behlale bekhutshwe zokuphela izibhorane, kodwa kungabi umlando wakahulumende kuphela. Uhulumende sedrile amabhozi, u-City Council akafake amasola, efake impompi ekhona ukuthi abantu bekwazi ukuhamanza. Kumbe inhlangahlanganiso ezijejele ezinjengazo ngalezo ozitsho zeo-progressive, labo kawathathe amanyathelo ukuthi abantu belawo bethole amanzi ahlanzekileyo. Kumbe lawo efake amasola ezibhorane zalezo ezifakwe nguhulumende, kuyavunyelwa lakho. Bayakhuluma ngohulumende, isibhorane sifake uhulumende, lathi sesifuna ukucela ukuthi sifakele abantu amasola, sifakele impompi ezakathesi abantu bethole amanzi bengasakhoshozi.